Endabeni zethu lamhlanje lilo Mike Hobe abalandeli bebandla leZANU PF abasemhlanganweni omkhulu owe annual National People's Party baxoxa ngokwenzakala elizweni ukugoqela ukugugudeka komnotho. Inhlanganiso ye-AfriForum elwela amalungelo abalutshwana kwele South Africa ithi ifuna ele South Africa lihlawule abalimi beZimbabwe abathathelwa amapulazi. Odokotela batshengisela emgwaqweni eHarare. Kuqhubekela phambili ukuswelakala kwamafutha ezimota eZimbabwe. Abantu abaningi abangenemsebenzi sebephila ngokubheja amabhiza lebhola. Siyalethelela ezemidlalo lezomculo kuhlelo Woza Friday. Ku-Live Talk namhla sixoxa ngomhlangano omkhulu webandla leZANU PF owenzelwa eMzingwane High School esabelweni seMathabeleland South. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, sithumeleni umlayezelo kunombolo yezethi +1 202 465 0318. Lingakhuthwa ilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930 15580 laku-6080 kHz ku-shortwave.